Endabeni zethu lamhlanje lilo Michael abe commission ebona ngezokhetho eZEC sebethule ugwalo lebulenjini loluhlu lwamagama abantu ababhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-electronic voters roll. Ukufuthelana kubanyana uwe MTC Alliance kanye lezanu PF eGwanda uqhubekela phambili ngaphambilini kokuhlala kwedale lokubhalisa ukuncintisa kukhetho ele nominations court. Abomanyano wabalesifiso sokuncintisa kukhetho lwamakhansila bengelabandla abalimileyo abephovo bakhala ngokuthi lokhe bebalutshwana abesifazana abafuna ukuncintisa kuba ngamakhansila. Umhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lowe North Korea umnumzana Kim Jong-un ubikwa uphumelele okwamagama. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhla sikhangela ukwethulwa kogwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama ababhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-electronic voters roll. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 naku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.